Sawubona dadewethu Mamhlanga. Nombiko ke oyiwo omqoka engiletha kusizwe sikamthwakazi ukuthi kabakwazi kusukela namhlanje ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Kabakho ngokomthetho ngaphansi kwawo. Balilizwe elizimele lodwa njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo. Akusadingeki ukuthi babe lokhu bephila ubugqili. Abantu bagcwele iganga lonke leli lani lisemazweni khona le ngenxa yabona laba bantu. Kodwa uNkulunkulu sekulungisile ngobukhona bami. Ngisho ukuthi engqondweni zabo kabaqale ukutshintsha baphume phakathi kobugqili. Enkulumeni zabo, ekwenzeni kwabo, kabatshintshe. Nxa sebetshintshile, ngikhona mina njengomkhokheli wabo. Sengikhona ukuze sibonisane indlela. Ngiyayazi mina njalo ngiyamazi okhokhela leyo ndlela ukuze kungabi into eyokuthi ngikhuluma ngedwa njengoJohn umbhaphathizi, kodwa sibe sonke isizwe simanyane. Yikho lokhu okumqoka ukuthi engqondweni zabo bangaze bazibona futhi bengaphansi kwahulumende wasemashoneni. Ayisibo bakibo, ililizwe elitshiyeneyo. Kwenziwa lokho abakuthandayo khona ngale, akumelanga kusengele ngapha. Ayisiyo nto yokulwa, yindaba eliqiniso.
Isizwe sakomthwakazi sikwamukela njani njengenkosi? Siyalalela le imbiko oyethulayo.
Abantu bakomthwakazi bayalalela kakhulu futhi. Nxa singabuyela ngo-2017 ngoJulay sasimeme umhlangano eLarch City Hall. I-City Hall yagcwala phansi laphezulu laphandle, singazanga simemezele emaradiyweni lakubo TV, singazanga sithole izindlela zokufinyelela amaphepha. Babuya bazibuyela bazagcwala. Sasesibika futhi ukuthi mhla ka 12 September inkosi iyabe igcotshwa kumbe sethulwa isigcotshiwe. Ngomnyaka ofanayo e-Trade Fair babuya baba baningi kakhulu. Amapholisa eZimbabwe babaxotsha bagijimisa baphenduka babuya baba baningi okokuthi imibiko esayithola emapholiseni abayibo ababelokhu bekhona sebexotsha abantu bathi bona abantu labana babengafika i-50,000 yibo ababesitshela. Njalo phakathi kwendaba yona leyo sekuvuka umsindo, abantu baveze ukuthi bayayizwa inkosi yabo ngoba ngangena phakathi kwabo ngabathulisa ngathi kabahlale phansi. Bathi wathalala indawana yonke bebaningi bekhuzana ukuthi thulani inkosi nansi sikhuluma. Amapholisa basebehlulekile bangilalela bachayisa baya emakhaya sengibacelile. Bayalalela ngiyakwazi.
Sesikhangela lona udaba lobukhosi, induna lezizwe yavuma yini ukusebenza lani okokuthi sizabona kungilangxaki ukuthi zilalele konke okuchiwoyo?
Amandla enduna asenkosini kuyikho lanamhlanje uzababona abanengi inkosi yabo nguye uMnangagwa. Benza intando yabo, intando kaMnangagwa lanxa bengayifuni, ngoba izinduna ngokwesiko lethu zimi zimele inkosi phakathi kwamaviyo lemizi inkosi eyayizibeke khona ukuze abantu benkosi baphathwe kuhle khona ngabe. Lokhu inkosi ekufunela abantu, labantu abakufunela inkosi, kwakusetshenzwa yizo izinduna lezi. Isizwe sivikeleke. So azila mandla azo wodwa ukuthi zizenzele lokhu zona ezikufunayo. Yikho ke ngikhuluma ngokuthi nxa inkosi sikhona, sekumele kukhanye ukuthi inkosi sikhona kuzo lezi zinduna. Akusoze kube lengxaki ngoba izinduna ezingayifuniyo inkosi ukuthi zisebenzelayo azibanjwa ngamandla. Kodwa isizwe inkosi iyazibeke, iyabeka izinduna lezo ezifuna ukusebenza lenkosi. Ingeza ke imelele abantu isizwe sihlupheka ngoba kuthwaba lobuduna akuhambi ngaleyo ndlela. Because of the issues of victimization, angisoze ngibalethe ngenxa yokuthi bangahlukuluzwa. Kodwa nxa sekufikile isikhathi bazavela bayakhanya. Abanengi ngiyazi ukuthi babanjwe yikwesaba, yikho ngibabekezelele kuze kufike manje. Ngiyazi ukuthi ingqondo yabo kayikho lapho kukhanya sengathi khona, ilapha lapho esikhona sonke, ngoba akula muntu ongafuni ukuthi isizwe lesisibuyele ngaphandle komuntu ongazalwa lapho.
Ungabachiya laliphi ilizwi abantu bakho? Sikhangela ukuthi basebunzimeni kathesi ngegcikwane leli le-COVID-19.
Ngiyabonga ithuba elihle emhlanga. Abantu benkosi bathole nzima ngoba nxa uzama ukudinga lokhu lalokhuyana uphanjaniswa yibo laba bantu abazimisamisayo. Kodwa isikhathi sesifikile ukuthi izinto ziguquke. Ubunzima bungaba khona, ubunzinyana besikhatshana. Ngicela sibe ngqondonye, sime ndawonye, engikukhulumayo lingilalele liwenze ukuze kube lula la kimi. Ngoba khathesi njengoba ubhubhane lusenze nje, kulabantu esesikhulumisana labo abangasitholela losizo. Kodwa nxa bengaboni muntu emuva kuba nzima. Yikho sekumele kukhanye ukuthi umthwakazi ngobani. Nxa umthwakazi usukhanya, nxa ukhulumisana labantu bebona abantwana bakho ngemva kwakho bekhala izinyembezi ngobuhlungu ababuzwayo bengafuni ukuba lapha bakhona, usizo lwakhona lubuya ngokushesha. Njalo akusoze kuthathe isikhathi lokhu. Okukhanyayo abantu abakubonayo lokhu ayisikho okungakhona ngesimo sakhona phezulu. Izinto seziguqukile njalo abantu bangabi lobugwala, bangesabi, bengavumi futhi ukuthathelwa izinto zabo ngabanye abantu. Nxa imibiko yabo ingafikiswa izinduna kumbe laba abantu abazabakhetha, nxa izinduna zimadolo nzima ifike ngapha ngesigodlweni, sizabonisana ngokunengi sibone ukuthi kuhamba njani. Kodwa lanxa kunjani, mina lalaba engisebenza labo kunengi esesizaqala ukuwenza ukuze sifinyelele ebantwini, usizo lufike kubo. Kunengi osekumele siqale ukukuveza ebantwini, kodwa labo kabavele bangaze bahlala babe ngama